ngiletha inhliziyo kumele ukhethe umtorongo uyehlule kukhetha inhliziyo kumele ukhethe umtorongo xa uyehlule kukhetha inhliziyo kumele ukhethe umtorongo wabukisa nami inhliziyo yami wakhetha injuqobo lwayo wabukisa nami inhliziyo yami wakhetha injuqobo lwayo wabukisa nami inhliziyo yami wakhetha injuqobo lwayo shuthi wislima inhliziyo yami ngoba ulalele mangukhosi 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 uthanda umuntu ongakuthandi shuthi wislima inhliziyo yami uthanda umuntu ongakuthandi wislima inhliziyo yami uthanda umuntu ongakufuni wena wislima inhliziyo yami uthanda umuntu ongakufuni shuthi wislima inhliziyo yami uthanda umuntu ongakuthandi uthanda umuntu ongakufuni wena
Tatalona, I've been a bit of a shinshake, lona, I've been a bit of a shinshake.